into esuphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotha ngesikhathi sonesi bethatha ubuso kumgqabe bangayi, kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgqabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo, ngiyakwazi njalo lobufakazi ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda obeyi-bodyguard kamgqabe owakhele esilobela lowagwelu u-Eric, bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso la.
Kula malunga edale lephalamende athi uMnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa inhloni kalazo. Ulakho ukuthi angavuma, njalo ulakho ukuthi engala.